Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 20 kumpalakazi 2021. Igama ngontungamili nkumo ezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amakhulu amahlano kuthange abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele bevela phandle. Abanengi babantu laba bakhanya bebalekela ukuhlolwa iCOVID-19 emingceleni kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers. Inhlanganiso ye-Ibhethi likaZulu iqoqa isikhumbuzo sombhuqazo weGugurahundi koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amakhulu amahlanu 581 ngomgqibelo abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele bevela emazweni afana leSouth Africa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi abangu 557 babantu laba babotshelwe eBait Bridge kwathi abanye babotshelwe emngceleni wenyamapandalo weChirundu. Kunakanelwa ukuthi abantu laba ngabasebenza phandle asebelanda ikhefu leKhisimusi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umlayo ophoqa bonke abavela phandle kwelizwe ukuthi bahlolwe lumkhuhlane nxa befika emingceleni njalo baphinde bagcinwe kuma-quarantine centers kungakhathalekile ukuthi balawo na lumkhuhlane kumbe kabalawo. Amapolisa athi kulabantu abalitshumi lanye njalo ababanjwe iCOVID-19 ababaleke ku-quarantine center eBait Bridge ngolwesine. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube uthi ukufohla abantu bengahlolwanga lomkhuhlane kufaka uZulu jikelele engozini enkulu.
Kuyinto eyingozi kakhulu, kuyaba ngokuthi leli gciwane ulithelele umntwana, ulithelele umama, ulithelele umalukazana, ulithelele ugogo, ulithelele abantu abahlukahlukeneyo, limemetheke ligcwale emphakathini, ligcwale indawana zonke. Kuba ingozi enkulu kakhulu, ngakho kuyadingeka kakhulu ukuthi abantu bakuqaphelisise kukhona lokho. Abantu bangafa baphele du, liyabulala leli gciwane, seliqeda abantu emhlabeni. Asikunanzeleleni ukuthi kule ngozi enkulu, sivikeleke. Ukuvikeleka ukuthi uhlolwe, uvikeleka ukuthi ubhalise, udlule ngendlela efaneleyo, ukuthi lanxa ungela maphepha, lanxa uzadlula nje ungela maphepha, kodwa dlula uhlolwa ukuthi ngabulalo kumbe kawulalo, ukuze ungalimemethekisi nxa ulalo, njalo labanye labo abadlulayo bangalimemethekisi, kugcine sekusifa abantu abaningi. Ingozi ikhona, abantu abaziphathe ngendlela efaneleyo, iyamemetheka iCOVID, igcwale yonke indawo, ibulale izihlobo, ibulale abantu emphakathini, igcine ibanga ukuthi kuvalwe izikolo, kuvalwe amabhizinisi, abantu babulawe indlala. Ngakho ke kuyinto embi kakhulu ethusayo ukuthi kulabantu ngalesi sikhathi abadlula nje, kodwa kakumangalisi njalo, ngokuba kumele khona lokho sikukhumbule ukuthi abantu abaningi incwadi kabalazo, ngenxa yokuthi zona incwadi zokuhamba vele kazitholakali, nanku sezikhweziwe futhi sezidula kakhulu kulalokho akade zikho khona, kusho khona ukuthi abantu abaningi baze behamba bengelawo ama-passport lawo, kube sekumemetheka igciwane leli.
Kuyini ongakuxwayisa?
Into edingakalayo ngalesi sikhathi ukuthi abantu bakhumbule lokho okubekwe umhlaba wonke jikelele ukuthi kuqakathekile, esibala ukuthi sigeze izandla kuso sonke isikhathi ngamanzi alesepa ahlanzekileyo, sisanitize kuso sonke isikhathi, senze lokho okuthiwa yi-social distancing, ukuqhelelana izikhala, singayi endaweni eziminyeneyo lapho kuyagidwa khona, singa emaphathini siyegida ingozi inkulu kakhulu ngalesi sikhathi sekhefu ngokuba yikho okuthandekayo ukuhlangana abantu bayinatha ndawonye bayigida ndawonye baya kufa kabantu ngalokho asinga ehlanganyeli lapho kule micimbi khona ukuhlangana abantu abanenga sihlaleni ezindlini sidleni lokho esikudlayo sijabule singa sibalutshwane singabange ekhaya singa ingaphandle ngokuba leli gciwane lingamemetheka libulala abantu abanenga kakhulu.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Amazwi kaNcube agcizelelwe ngumqondisi wenhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust umnumzana Fumani Ndlovu.
Abantu bangaze baba lemidlalo ehuga abantu abanengi abalakho ukuthi bamemethekise lo mkhuhlane. Siyaxwaya njalo sigqugquzela abezempila kahle ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kulabantu abavela phandle kwamazwe abayabe mhlawumbe bechaphe imingcele ngokungekho emthethweni bangazange bahlolwa babanazelele labo bantu kufundiswe labaphathi bezigaba abanjengabo sobhuku ukuthi nxa kufika abantu abavela phandle kwamazwe ezigabeni zabo bazame ukuthi bababonise ngokuyahlolwa njalo basebenzelane duze labezemthetho labezempila kahle ukuthi baba reporte labo bantu inxa kuyikuthi banakanela ukuthi gaba buyanga ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi kubonakale sibili ukuthi bahloliwe abala lomkhuhlane ngokuhambelana lezinqumo ezifakwe nguhulumende ukuthi abantu abavela phandle kumele baziphathe njani njalo kube ngabantu abahloliweyo uma bengena emingceleni yelizwe.
Emakhaya lapho elisebenzela khona ungathi unjani umumo?
Siyezwa lapha lalaphana ukuthi abantu babanjiwe lo mkhuhlane kodwa kuyabe kusenzakala kakhulu enkabeni yama growth point yalawo makhaya esingathatha sithi njengelupane ukuhlolwa okukhulu kuyabe kusenzakala mhlawumbe edolobheni lelupane kodwa emakhaya ngqo kanye kuma villages kungakade iswa kakhulu ukuhlolwa okungabe kusenzakala ukuthi abantu abaningi bangabe bewubamba lo mkhuhlane kodwa kungelandlela zokuthi bangahlolwa kanjani sikhangele lokuthi ezigabeni eziningi akulazibhedlela lapho ukuthi abantu nxa besizwa bengezwa kuhle batholwe ukuhlolwa masinya kodwa kunkaba yama districts ngathi kuma growth point bakhona sibili asebethe babanjwa lomkhuhlane. Kungakho ke siyaxwayisa izakhamizi, siyaxwayisa abahlali ukuthi uma bebona besiba lama symptoms alawo mkhuhlane bengakuthathi lula ukuthi mhlawumbe bethi ngama flu avele ehlala ebhahile kodwa basondele babone abezempila kahle masinyane. Lomkhuhlane kulengozi yokuthi ungamemetheka ubhahe kabanzi kakhulu nxa sisiya kukhefu lwekhisimusi lakukhefu lokuthakazelela umnyaka omutsha. Kungakho ke kuyasweleka ukuthi abezempila kahle basabalale ikakhulu emakhaya lapho okungatholakali lula khona imbiko yalimkhuhlane ukuthi badephise imfundiso ngalomkhuhlane babatshele lokuthi indlela ezijwayelekileyo mhlawumbe zokuthakazelela okhisimusi omnyaka omutsha kabazixwaye.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust. Ngesikhathi uhulumende eqoqa ukuthakazelela usuku lokubambana kwezaphu lezanu olwe Unity Day ngolwesithathu mhlaka 22, abenhlanganiso yeibhetshu likaZulu baqoqa ukufola kobulawayo bekhumbula labo ababulawa ngombhuqazwe wegugurawundi. Inhlanganiso le imema abantu ukuthi baphatheke kulomkhosi begqoke impahla ezimnyama. Ithi ukufola lokhu kuzaqala esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo enzikini yedolobho kusiya eStanley Wall. Mhla ka-22 kumpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulapho uNkomo loMgabe abasayinelana khona isivumelwano esaqeda ukubulawa kwabantu beMathebeleland labeMidlands ngamabutho e-5th Brigade. Lo mbhuqazwe wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili, 20,000 ezabelweni zombili. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Wonke u-22 December lilanga lapho esikhumbula ukumiswa kombhuqazwe esikuthi end of genocide day. Siyazi ababulala abantu bafuna ukuthi abantu bebe lenkolo yokuthi lilanga lokubambana, kodwa thina sithi hayi, lilanga elamisa ukubulawa kwabantu, lilanga elamisa ukudlwengulwa kwabomama, lilanga elamisa into zonke ezimbi ezenziwayo ngohulumende esigabeni seMathebeleland North neMathebeleland South lakobulawayo laseNkabazwe. Abantu babulawa, omama badlengulwa, ulabantu lanamhlanje abangazakaliyo ukuthi bangaphi, ulabantu ababevalelwe ngokungaphandle komthetho emajele ngenxa yokuthi babe lembono etshiyeneyo. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu.
Kungani lisithi lizaqoka ezimnyama kanti njalo kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bahlale besazi ngombhuqazwelo?
So thina ngenxa yokuthi isehlakalo lesi akuzange saphiwa ithuba lokuthi abantu abalahlekelwe izihlobo bebe lesikhathi sokuzikhalela, njengenhlanganiso lilanga esathi lilanga lokukhalela abantu ababulawayo, esintwini sakithi abantu umuntu engafa siyahlangana sikhalelane, kodwa abantu abakalitholi lelo thuba ngokupheleleyo. Abantu kabazilelwanga kabadlelwanga inkubalo. So ngokunjalo yikho sigqoka into ezimnyama siyabe sizilile. Okunye okuqakathekileyo ngaleli langa yikho ukubana ngoba into yegenocide ngenzakala ayisapheli, ayisapheli yama civil, kodwa each generation kufuzibe kwazi ukuthi hayi, at one point in time this is what abantu beZimbabwe went through. So it's about memory transfer about that day. Siyabe senzela ukuthi lokwenzakala bengakazalwa bebekwazi ukuthi hayi, abazali bethu, omalume bethu, abafowethu, abanye amafellow Zimbabweans, this is what they went through ngohulumende wethu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi abafundi abale COVID-19 basele ezikolo bekuma-quarantine ekuvalweni kwazo ngolwesihlanu. I-Herald ithi abezanu PF sebethembise ukuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla ezabelweni ngokuthula. Lolu khetho lubikwa luzaqhutshwa linyanga ingakapheli. I-News Day ithi ingcwethi kwezempilakahle sezichothoze uhulumende ngokwehluleka ukugcwalisa iziqondiso zakhe zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 eziphoqa bonke abangena elizweni ukuthi baye ku-quarantine. sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi abahle baka Studio 7. Ngiyalibingelela Ntungamili Nkomo, Chris Gande, Losiswethu, Sithandekile Mhlanga. Ngilibingelela kakhulu, ngijabula ngendaba ezinhle lezi elisinika zona. Basakazi bethu abathandekayo, mina ngiyajabula kakhulu sibili uma lindaba engizwayo ukuthi umama uMakhubu ufuna ukuxotshwa ngale ku-MDCT. Kungaba yinto ejabulisayo kakhulu 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 sibili, ukuze la yafunda isifundo lesiyani wayesenza kubantu bethu be-MDC Alliance, wahamba wabaxotshisa ephalamende, kaxotshwe laye kufanane sibone. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli be-Studio 7, bantu abathandekayo, bantu abahle, siyalibonga kakhulu basakazi, sijabulela indaba lezi elisinikeza zona. Ngiyaluza udaba lapha, ngimamela udaba lapha umama uMakhubu. Thokozani uMakhubu, nangunye osekhalisiyoweyoyo lapho, sezwakala ingane sokugijinyiswa amaphepha ekhothi sevimba ukuthi omanzi laba angamxotshi. Kuyasimangalisa nanti, kanti uMakhubu ukuxotshwa ephalamende, ukuxotshwa ephalamende kubuhlungu, naye kuyamhlukuluza ukuxotshwa ephalamende. Angithi nguye umenzi wakho lokho, nguye umqali wakho, nguye uqalayo lokho, nguye umnikazi wakho. Futhi angazi nokuthi kathi kungenzakala kanjani ukuthi la maphepha awafakayo eyayikhothi, angazi nokuthi ma kuvuma ihlithathe lobeyefaka kuma-public toilet ama-city council, abantu bazisebenzisele amaphepha lawo ama-toilet lapho, bavele bangamameli idoti yakhe le. Sazama ukumbonisa lo mama noba ama-audio ethu engabalwa nje ku-Studio 7 ngoba abantu baningi. Sasike sazama ukuthi sikhulume laye, sim-advise, simbonise through yona ama-social media njengabo u-Studio 7 sinje, ukuthi bangamameli ukuthi uMakhubu abantu laba bakusebenzisa, be very careful abantu bezanu laba bakusebenzisa. Sebemsebenzisile manje, sebeqedile ngaye manje, sebemphoselale. Futhi angazi ukuthi umlimi kangenele uMakhubu, bamxotshe bathi nxa bemxotshe bahle bambumbile, bamfremele lamacala, bamgweba ejele, ukuze umama akatsheleki. Lo udilize into eziningi kakhulu, angeke akhale ngoxotshe ephalamende phezu kobe xotshe edilize i-MDC Alliance ngendlela enziwa abaxotshe abantu, abaxotshe abantu esetshenziswa. Namhlanje kuthiwe abamxotshi baphinde bambophe futhi ukuze ikhanda lakhe lisebenze kuhle umamakhe. Siyabezwa nje bogawule laba, lalo umfana lesimzwayo lokubekuthiwa ngumabutho mbe, kuthiwa ngubutho moyo okwezeyouth okuzano lo. Sikucebise madoda, izano lizalidampa kuphela, lizalidampa kuphela. Gawule, ziyeza madoda, ziyeza madoda, nangu uMakhubu.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7. Hayi, bengicela ukubuza ukuthi kanti ubaba uMnangagwa yena i-Studio 7 uyasilalela yini? Nxa esilalela izicelo zethu zonke sizibeka lapho, uyazizwa yini? Mina nginqobile ngilapha eBotswana lapha. Bengilesicelo sokuthi ahlolisise izinto ezenzakala kuma-passport offices, lapho kuthathwa khona izincwadi zama-passport lezincwadi zezithupho, ukuthi i-corruption eyenzakala laphana uyayazi kumbe kayazi. Nxa eyazi uthatha nyathelo bani? Ngoba kunzima bakithi, kunzima. Akula-passport engathathwa nge-R8,000. R8,000 uyakuthatha i-passport yokuya ngaphi? Hhayi, uxolo sibili ngaleyo ndlela. Sicela ukuthi kuhlolisise ukuthi kanti kwenzakalani kuma-passport office. Siyabonga.
Sakonani balaleli be-Studio 7 nezisebenzi ze-Studio 7, ngilibingelele ekuseni, ngisemaphisi. Ngithi lapha silohlupho olukhulu kakhulu, sesilimile ingqoko. Nxa silima thina, uhulumende usithengela ngamanamba amabhondi. Khathesi kuthiwa nxa sesifuna ukuthatha amathrekithi sibhadale ngamayusa. Amayusa lawo siyawathatha nga, sitshaya ngezandla njengabantu bemakhaya ngoba silaplani. So sidinga uhulumende angenele kumakhampani akhe wonke. Amathrektha lawa sawanikwa kudala ngesikhathi sikamgabe, kwathiwa ngawethu, kodwa namhla selabanikazi. So asisakwazi ukuthi thina senze njani. Sitsho ukuthi sinxusa ukuthi sisizakale khonapho, uhulumende kasizwele lathi. Nxa kuyikuthi sifanele sibhadale ngeyusa, kasibhadale lelo yusa thina esizalisebenzisa emasimini. Kodwa nxa sibhadala ngamanamba emasimini sisebenzisa amayusa, asikwazi ukuthi amayusa siyawathatha ngaphi. Sikhathana kakhulu le-Amerika thina nxa sila. Sicela uncedo khonapho ukuthi sincedakale sibi. Njalo sicela ukuthi nxa amabeletho engenile sibhadale masinyane. So kathesi silimi ukuthi sizabhadalwa ngomnyaka ozayo, kodwa kathesi sihlanyele umumbu. Ama-input omumbu siyawathatha nxa imali singayiphiwanga. So siyancenga sibi, siyancenga sibi. Sithi ukuthi sincenga umusa ukuthi uNkulunkulu kangenele zonke izinto zihambe ngendlela yayo. Ungabi labanye abantu abahlukuluzwayo, ungabi lesinye isizwe esihlukuluzekayo. Abalimi bemashoneni sibazwa bencuma kakhulu ukuthi imisebenzi yabo iyahamba. Ethi ngahamba njani imali singelayo? Siyancenga, asiphiwe imali.
Siyazibingelela ntungameni Nkomo kini lonke mahlabezulu nabakwa-Studio 7. Isimanga esikhulu la esesivele emntwini omnyama kwakusilwa kuzama ngani i-Afrika ingabe yonke ibambane ibe yinye, kodwa esavela manje sokungani i-Afrika ngeyamaprezidenti lamaminista. Kwenzakala njani? Kathesi into esikhulunywa lapha ibuhlungu ngoba abantu ababesilwa abantu babebengafundi, babebengafundanga. Lezo yisizo yikhuluma noma singafuni ukuyikhuluma, kodwa ibuhlungu ngoba into esezikhulunywa lapha zizwakala ukuthi zikhuluma njani. Cela ntungamikumo silibingelela lonke leli hlobo nalokhu elikukhiphayo sikuzwa sokungani i-Afrika ingayenza into ebonakalayo. Njalo kowayesilwa kakhulu uMandela labo Nkomo babekhuluma nge-Afrika, khona omunye umuntu okhuluka kukhuluma ngayo i-Afrika. Singathwalisani nzima abantu, asizameni ukuthi into zabantu zilunge ukwenzela kungazabe lobutsotsi ngani lani. Manje into esiyenzakala manje ayi inzima vele, iyasethusa futhi vele siminge ezinyawo ezinyalo ukuthi kathi kwenzakalani vele into eyenzakalayo. Icelo leso ukuthi akhe lizame ukuthi linge i-Afrika lilungise into yendlela, kumbe sokucosha vele abantu indawo zonke. Sokufuneka kuhlale bona abantu abangayi babakhuluma leso zilungu sabe sebesebheli kumbe sibheli kumbe sitswana sapho. Hhayi akhe lizame ukuzama ukubonisa ukuthi lingabantu, lingathathi into yabelungu. Abelungu bahleli kahle manje, but ingasama ngayiloke lilumana nje ezikawu, lilumana nje ezintsha. Sokungani ngenxa yebethi size ibhabhuni phela babeqinisile niyabona.
Sanibonani bantu be-Studio 7 labantu beZimbabwe bonke. Nathi bantu beZimbabwe ake lihlanganise iy'ngqondo zenu ndawonye. Lokhu ukuthi kuthiwa ama-president azagcwala ilizwe omunye nomunye esithi ngile party yami, lingakwazi ukuthi imali yelizwe lizayithatha ngapi, akula lutho olungatshintsha. La ungaze ube ngu-president uzafana lomnankagona nomsuhle. Kati yena angatshintsha ngani ngela mali? Tshelani abantu bezanu balitshele ukuthi imali yelizwe leli ngaphi, bayakwazi. Nokuthi wayingangena elizweni bayakwazi, libabuze bayilithathele imali. Nxa kubehlula badinga umuntu uyathathela ilizwe imali ukuze abantu beZimbabwe baphume. Futhi njalo ngicela ukuthi umama uMakhupi akhangele izinto zabantu bona ababempumalanga, bazambulala bembulalele ezombangazo. Usebenze kakhulu kakhulu loTsvangirai, uthe sesifo abesemkhiphile sefo kwakhe. Uthe siyangcoba uTsvangirai bebefuna ukumbulalela khonale, khathesi nampa sebeqalisa okunye akukhangele.
Salibonani ekuseni kwalamhla kuStudio 7. Hayi mina ngazi ukuthi angikhulumi kahle ngiyathukana angazi, kungakho ama-message amangabalwa. Okhulumayo uGodfrey Moyo komabulana. Into engizibuza ngayo ebantwini bezano PF, bathi yibo abakhontrola yonke into seZimbabwe, kodwa abantu bayachaya abantu abababophi kuyibo i-state. Angazi ukuthi into efana naleyo umuntu maye ewona ezweni othingelakho ubuye ungambophi, mara uyazi ukuthi abantu bawonelwe. Kumele bebotshwe ngobani? O kumele abantu sizithatheleni umthetho ezandleni. Uma abantu labo bebuya besilwa nabantu, lathi silwe labo, asazi. Ibuhlungu linto eyenzakala eZimbabwe impela. Siyacela ubelieve gawule ngoba yibo abakhulumela iZimbabwe, noma into engamanga bavuma amangeni la bekhuluma amanga. Nangu uMabutho Moyo la ukhuluma into efana lekagawula, angazise lafundiswa into eyi-1 ukuthi amanga liyakhulume liyamela. Sithwele nzima bakithi eZimbabwe, sizazithathela umthetho ezandleni.
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AP ithi inani labantu asebebulewe lizulu lesiphepho i-typhoon kwele Philippines lonyaka selikhwelela yaku 146. I-Voice of America ithi umholi webutho leMalawi uGeneral Vincent Nondwe usexwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lokungenela kundaba zebutho ngoba lokhu kungabangela ukungahlaliseki. Singene kudaba lweMelika. Uhlelo lukamongameli Joe Biden olujonge ukuthuthukisa umnotho phansi kwesikhwama se-Build Back Better lukhanya soluphelelwe ngumphako ngemva kokuba ilunga lebandla likaBiden elama-Democrats. USenator Joe Manchin oweWest Virginia ephumele egcekeni izolo wazisa ukuthi akaseyi kusekela lolu hlelo. Lokhu kutsho ukuthi amademokrasi kaselandlela yokupasisa lesi sikhwama edale lesenethi ngoba leli bandla lingelawo amanani adingakalayo. Lanxa ebikwa ebethembise uBiden ukuthi ulakho ukuvotela isikhwama lesi nxa kungehliswa imali yaso ephose ingene ku-$2 trillion. UManchin utshele umsakazo weFox News izolo ukuthi usesukile lapho njalo uthe akulandlela angavotela ngayo lolu hlelo. Le yinto esolwe kakhulu isikhulumeli sikahulumende kaBiden uJen Psaki esithi uManchin wephule isithembiso asenza kuBiden lakumalunga ebandla lakhe. Abanye bathi amademokrasi alakho ukunqotsha kukhetho lwamalunga ephalamende ngomnyaka ozayo nxa engehluleka ukupasisa lesi sikhwama. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo esekela amademokrasi umnumzana Dan Moyo.
Well, obviously kuzoba yi-campaign issue, but ukuthi to what extent kubeka ama-Democrats ku-danger kuma-midterms ngoba ama-Republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront ngoba labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent it divisive between ama-Democrats lama-Republicans ngoba ibhile dealer with ama-haves lama-have nots. So ama-haves wona awayi-need le tax credit, le child tax credit, kodwa ama-have nots ayayi-need ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthola ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care ma yena esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-aftercare. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthole ukuthi laba ama-have nots bona akubahluphi lokho. That's why abo Joe Manchin ngoba i-West Virginia is mostly Republican even though yena engumdemocrat ongusenator walapho. So naye kumele adense to ituni ye-constituency yakhe and that's why. But kuzolimaza ama-democrats ngoba kuzokhombisa ama-loopholes in the way abenza ngayo izithembiso.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abangamakhulu phose ayisithupha 581 abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele kuthange bevela phandle. Abanengi babantu laba bakhanya bebalekela ukuhlolwa iCOVID-19 kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu iqoqa isikhumbuzo sombhuqazo weGugurawundi kobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.